simangele sisizwa ubaba umnankakwa ngoba I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho le-democracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asizake sikubone lokho. Okwesibili ikuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution ukuthi i-government yelizwe lonalelo iyabe kumele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama-constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So khonapha ma ubaba umnankakwa ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe hayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi agoqela we-African Union kanye laweSADC. Kodwa umnankakwa utshele i-United Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethwa yi-SADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube le lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasocha ukuyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhithiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khonapho siya ku African Union. I African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ungalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonoko. The whole world is saying. Ukuthi ubaba umnankakwa ekhulume esithi there's a president in Zimbabwe, hayi lola soqiniso ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe i-final report so they can sit down ba khangele ukuthi okwahamba wrong yikuyini. So okwakathesi hayi siphongothi sile representative evele eZimbabwe but umongameli welizwe asila.